amehlo emntomnyam singanqoba ngokuthandana ngobuthando olunye yekumona wemntomnyam phansi ngokuzondana ngobuthando olunye kabhekwa ndlebe kanyilanga bayabambisana bayananelana kanti kwakhalanyo nini kungani umuntu omnyama mephumelela thina sambulala
Bambisani, makubuhlungu sikhalisani, masekusinda siphathisani, wemntomnyama sihlalisani, wondlebe sikhanyilanga, siguqe phansi sicela indlala, songa izandla siqola indawo, kanti kuphe yethu inkaba. Thando lunye, udlela umona umfowethu nguye.
Vula amehlo emntomnyam singanqoba ngokuthandana ngobuthando olunye yekumona wemntomnyam phansi ngokuzondana ngobuthando olunye kabhekwa ndlebe kanyilanga bayabambisana bayananelana kanti kwakhalanyo nini kungani umuntu omnyama mephumelela thina sambulala.